kungani ithisho selona kaisijumile njengoba akulandleko akulalutho la umlimo kungani la sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisini khona beqalisa ukulima kathesi so akulanto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalo nyaka ngaphandle kokuthi abantu babesemasimini abaningi bagijimile baya emaphandleni kathesi futhi babona ukuthi bangayenzani kodwa asimelanga ukuthi sikhohlwe ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha isikhathi esokubonga isikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula esikhathi sinesikhathi singabonananga sesibonana ke sithi mehle madala kuhle sibe lokuhlanganyela ngezimuli esigaba uNkulunkulu asibusise uNkulunkulu asenze okuhle siyabonga
ye kodwa vele ungathi iKhisimusi kuyini nxa ungatshela abantu sikwenza ukuthi bakuzwisise
iKhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezire yodwa so iKhisimusi kuselebreta ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu because sithi Nkosi lathi Emmanuel uNkulunkulu uphakathi kwethu siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu ikakhulukazi abenkolo yesuKristu bakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu wafa waze watshiya wayezulwini so umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lathi kumele selule izandla siphathisane labantu bekhayo siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngabalezidingo ezithile sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu
ye kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu-ke baphathwa njani
yikho kule nkinga khona ngoba phela abanye ngesiyabe sikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko kanti-ke akula muntu onanza abavukisileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka yikho kule problem yethu khonapho ikakhulukazi thina ngapha esindebeleni abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo kulukhulu abantu abadinga uncedo iye problem esilayo khonapho uNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.